Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Sibelela ababalisi abangu 5,000 inkulungwane elamathumi amabili i-4,000 ingxenye eyodwa ikodi yalokho kudingakala ukuthi kube khona.
Ababalisi benhlanganiso ye-ARTUZ ababotshwe ngomvulo eWesa, izikolo zivulwa betshengisela bakhululiwe namuhla ngemali yesibambiso eyipeyo.
Kuyakhathaza kakhulu besilokhu sithi hayi lo ligciwane le-corona lizahamba, hayi into edlulayo, kodwa nxa lokhu lizitshintshatshintsha lokhu libuya nenhlobo ezithiyeneyo akunikeza ithemba lokuthi leli gciwane lisezohamba. Sigcina singasazi ukuthi le ijekiseni esiyihlatshiweyo izakwazini ukumelana nalolu hlobo olusha oselunjenile.
Sebephilela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuqhamuka wolunye njalo uhlobo lwegcikane le-COVID-19 elitsha. Abezemidlalo sebeyamukele ngentokozo enkulu isinqumo esithethwe nguhulumende ukuba sebengaphindela enkundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ababotshwe ngomvulo eWesa, izikolo zivulwa betshengisela besola iholo labo abathili phansi, bakhululwe namhla ngemali yesibambiso e-bail efika amadola azinkulungwane ezinhlanu ngemali yeZimbabwe. Embikweni owethulwe enkundleni yeTwitter, inhlanganiso le ithi bazabuyiselwa njalo emthethwandaba kamanje eMarondera mhlazi ku-15 kuyonale inyanga. Ababalisi abakumanyano lo bathi okwamanje abenelisi ukuya ezikolo ngoba imali abayitholayo ingeneli, njalo bazakhalala umsebenzi ngolwesihlanu nxa uhulumende engabakhuphulelanga iholo. Uhulumende uthi useqhatshe abanye njalo ababalisi abafika inkulungwane ezine i-4,000 abasungule umsebenzi womvulo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele Studio 7 ukuthi leli linyathelo elihle lizaphathisa ngoba ababalisi bebevele besilela ezikolo njalo bazaqhubeka beqhatsha abanye. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli se-ARTUZ.
Okulihlazo nje ukuthi abalisi laba akulacala abalayo, bebesenza abakuvunyelwa i-constitution u-section 65 ovumela ababalisi lenhlanganiso zabo ukusebenzisa noma yini kumbe noma yiphi indlela yokukhuluma lohulumende.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi useqhathe abanye ababalisi. Umahluko uzabonakala yini ngenani leli aliqhatshileyo ukuthi kungaba lobubelo ezikolo?
Kubabalisi abaqhatshiweyo ngikhangela inani labo 4,000 inkulungwane ezine. Ma silandela inkulumo ekhona kusilela ababalisi abangu 12,000 inkulungwane elamachumi amabili pho i-4,000 ingxenye eyodwa ikota yalokho kudingakala ukuthi kube khona. Bese sibuya sikhangela ukuthi ababalisi bona banenga sebechila umsebenzi esiya kwamanye amasha, banenga sebechila umsebenzi besenza okunye abakubona kungani kungabanikeza imali ngono kulokubalisa. Kufanana nje lokuthi kubiselwe ababalisi abakade bekhona sebechila umsebenzi, abanye ngabachiye ngabo ngokukhula ngepentsheni, abanye akula mehluko zaba khona kahle kahle. Uhulumende ngayena uyazinikela athathe imali alayo kathe siphiwe imali yi-UNESCO aqhatshe ababalisi abeneleyo ezikolweni sikhangela ngendlela esidinga ukuba abafundi abantwana bafunde ngayo sikhangele i-COVID. Pho yena usasebenza khona kokuligama nqa engatsheli zakhamizi ukuthi sekhatha ababalisi abazi inkulumo nezini abantu bababazi isikolo kazila ababalisi ngasilandile singakhangela emhlubulweni wakubolipane inga uzathola ukuthi isikolo esikhulu esidinga ababalisi abangu 7 ababalisi abayisikhombisa silaba ababalisi ababili abane pho uzakuyenzeni nxa ukhatha 4000 esikolweni kanti izikolo zona vele eZimbabwe zingaki nxa singazidingi uzazithola ukuthi vele ezinye izikolo ku 4000 azizozithola ababalisi sikhangele ababalisi beprimary nabesecondary ku 4000 yonalesi ngomdlalo nje esiwubona esingaziwe la ukuthi uzaphela nini.
Lo ngumnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Abantu abazenkulungwane ezedlula ezingamachumi amathathu 30,132 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo bakhweze inani lasebehlatshwele ijekiseni okwakuqala la kwabedlula izigidi ezimbili lengxenye i-2.5 million ukuthi abazenkulungwane eziphezu kwezilichumi lesikhombisa 17,035 abahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelele leli inani laya kwaba phezu kwesigidi lengxenye i-1.6 million. Sebephilela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwelunye njalo uhlobo legcikwane le-COVID-19 elitsha elibikwa lilolaka ukwedlula eminye imikhakha ekhona njalo limemetheka ngesiqubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Ngcitshi zezempilakahle kwele South Africa zithi ziphakathi kokulonda umzila wohlobo lwegciwane elitshaleli u-C12. Leli gciwane liqale ukubonakala ngonkwenkwezi lonyaka kodwa selimemetheke langena ezabelweni zonke zeSouth Africa kanye lakwamanye amazwe. Isiphathamandla senhlanganiso yocwaninga ezemikhuhlane ethelelwanayo e-National Institute of Communicable Diseases uSkuqa Mfundo Penny Moore uthi basebenza gadalala kuzwisisa kabanzi ukuthi lolu hlobo lwegciwane luyingozi engakanani.
There are still a huge number of infections, and as those infections continue to occur, every infection really gives the virus an opportunity to mutate.
Kusazoqhubeka kusibanje amagciwanela ezalana ngemihlobo-hlobo etshiyeneyo.
Resistance to antibodies, that mutation is going to spread. So as long as we have infections, we are expecting to pick up these variants.
Uthaba kubonayo kwakhathesi ukuthi leligciwane lilempawu ezitshengisa ukuthi lingenelisa ukumemetheka ngesiqubu esikhulu. Bathole njalo ukuthi leli gciwane liyenelisa ukuziguqula loba ukwakha inhlobonhlobo ezijeneyo zamagciwane, kanti ke njalo liyenelisa ukubalekela amasosha omzimba. Loba nje unkosikazi Nure sithi leli gciwane alikamemetheki kakhulu, izalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezidlela evalweni. Isizalwane seZimbabwe olwela amalungelo abesifazane unkosazana Beatrice Mathudu uthi kuyabesabisa ukuzwa ukuthi ngemva kokuphepha amagciwane abelolaka olukhulu ubeta lo delta sekuzafuze futhi babhekane lo C12.
Kuyakhathaza kakhulu ngoba njengoba singabantu besilokhu sithi hayi lo ligciwane le-corona lizahamba hayi into edlulayo. Kodwa nxa lokhu lizitshintshatshintsha nje lokhu lubuya ngenhlobo ezishiyeneyo akunikeza ithemba lokuthi leli gciwane lisezohamba. Sigcina singasazi ukuthi le ijekiseni esiyihlatshiweyo izakwazi yini ukumelana nalolu hlobo olutsha oselungenile.
Isizalwa seZimbabwe umnumzana Kanisha Zikala yena uthi sekufanele umuntu onke enza kwenelisayo ukuthi azivikele.
Umlayezo engawunikeza abantu baseZimbabwe ukuthi ngicela sivaccinate, sihambe sethola ukujova, sijove la ama-injection ukuze siziprotecte. Sibuye njalo futhi siqhubeke sigcine imithetho le ezasenza ukuthi singathelelani, singaye ezindaweni kulama-super spreader event ukuthi lapho sithola khona kulabantu abaningi khona.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Moses Ndlovu yena ugxwayisa kakhulu laba abacabanga ukuthi umkhuhlane we-corona awukho ukuthi babophe ziqine ikakhulu nxa sekuvela inhlobo-nhlobo zemikhakha yamagciwane abangelalo umkhuhlane.
umkhuhlane lo zisobo ukhona uyabulala abantu sesingqaba abantu abaningi mawena ungangcwabi kuba nzima ukuthi ukholwethu kukhona so okunye ukuthi kungabhebhedeki kumele sizilandele imigomo esiyiphiwayo mawuthi asigeze izandla sigeze izandla mawuthi asifake amamask sifake amamask ngiqiniso ukuthi kukhona lokho kubhebhedeka silandeleni esikutshelwayo ngabempilakahle khona siyaphepha
iingcithi zithi okwakhathesi uhlobo lwebeta ledelta yiyo waqhubeka ahamba phambili ekuhlaselweni kwabantu kwele South Africa nobanje okuningi besithi kusacutshungulwa ngegciwane le-C12 bathi abukho ubufakazi okwakhathesi ukuthi liyehlula imithi ye-Johnson and Johnson le-Pfizer okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa khathesi ekuvikeleni igciwane le-coronavirus Melectro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Thuso Khumalo.
Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhoqazo weGugground ilizwe lisanda ukuthola uzibuse ebelakhiwe ngomvulo esilobela enkabazwe libikwa litshontshiwe namuhla ngabacatshangelwa ukuba lobudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli walinhlanganiso ebhethu likaZulu uthi akumangalisi ukuba ilitshe leli litshontshiwe ngoba ambalwa amatshe afanayo atshontshwe eMathebeleland esanda ukwakhiwa lapho okwabulawa khona abantu ngesikhathi seGugground. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu nomnumzana Nick Mangwana umabhalani omkhulu obuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko esimthumezele imbuzo njalo okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akateki ogasti inhlanganiso yebhethu likaZulu oda sise silobela siyekhumbula siyekhumbula ilanga International Day for Enforced Disappearances okunye kwenhlelo esizenzileyo yoku-unveila iplaque i-memorial plaque mhla ka 30 August ihlale ime okwamalanga amabili kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe kusisa kulamhlanje ivuke isitshontshiwe itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi iqiniso livele itshontshwa ngabantu abangafuni ukuthi ama-victims akhumbule isehlakalo esenzakalayo sombhuqazo
lizakwenzani ngakho konoko kufuzwayo
hayi ukuripota mina kangisoze ngiripote njengebhethu likaZulu abangaripota ngoba ilitshe belingayisitolo lebhethu likaZulu belingelomphakathi izakhamizi zesilobela kusezandleni zazo uma zibona kufanele ziyetshela amapholisa zizahamba kodwa thina siyabe sikukholwa ukubana ngabe amapholisa ayenza umsebenzi wabo kungayisiyo state ethathayo belingasoze litshontshwe
umnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhethu likaZulu esixoxelayo ekobulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF.
Indaba eyenzakalayo malana ngabantu laba ababuya bedilize izinto ezifakwa yilaba abantu abayenza ama-commemorations abantu abachabalalayo ngesikhathi seGugground izwisa ubuhlungu kakhulu okusuka futhi kudidanisa ingqondo yokubana siphangisa sifuna ukubana siqashe ukukhombana ngeminwe masinyane namba abanye bathi iy'ngatsha zikahulumende ezenza khonokhu kuphinde kube labanye futhi abathi hhayi bona bodwa bayalwa ngoba kwake kwaphuma even ku-social media lapho Twitter abanye besithi kanti indaba lezi elodwa lingasibizanga lokhu lalokhu lokhu lalokhu mina into ade ngibona ngani yinto epheleleyo njalo efaneleyo ukuthi ona nxa sisenza into ezinjiyana abake befake ukubana kube labantu eduze abahlala bekhangela into zonaleziyana njengakho lokho esikubonayo kuma-monuments nje wonke jikelele siyabona ungakhangela eChabalala laphana ukhangele ematobhosi ngale bakhona abantu abalindayo bebhasoba lezo ndawo ukubana indawo lezo zivikeleke zihlale zizindawo ezilungileyo
baningi njuma abantu abacabangela ukuthi konke lokhu kwenziwa ngabantu abadlelana lohulumende ubona njani khonokho
kangiboni ukuthi uhulumende kaba umnankagwa ungenza into enjalo ngoba khangela sikhuluma nje amaviki adluleyo ubuyile futhi lapha kobulawayo ezohlana lenduna bezama lokuba crisis bedingisise indlela yokubana udaba lolu luthole impumela ezavisa iclose. So ungathi umuntu onjalo othatha isikhathi sakhe asuke eHarare abuye lapha kobulawayo ahlale boza impela viki yonke bezama ukubana becubungule udaba lolu abezethuma abantu ukuthi beyenzine njalo na.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Ngulive Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Esigabeni seLouisiana kwele Melika, abahlengi bacine sebesebenzisa izikebhe namahelikopter ukuze bafinyelele abantu abatheke engozini yempophoma zamanzi ebangelwe yibona kwezulu elilolaka elilethwe yi-Category 4 Hurricane Ida elichaye ladlavaza yadala umonakalo emhlubulweni wangezansi ngokuya ngempumalanga yeMelika. Iningi lasala lingelamandla kagetsi kulezo ndawo. Amagqwetha omkhokheli webandla eliphikisayo kwele Tanzania uMnumzana Freeman Mbowe owetheswa icala lokuhlamukela uhulumende sebekhweze esinye isicelo sokuphilisa amanye amacala awetheswayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amagqwetha kaMbowe esethe angeke athonisiswa emthethwandaba waphezulu o-High Court othonisa amacala enkohlakalo lokuphambanisa umsebenzi wentuthuko yomnotho ngoba lowo mthethwandaba ungelamandla okwahlulela amacala aphathelane lezomvukela.
Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namhlanje uPracedist Jeremiah weStudio 7 oxoxa lomculi oludumo kungoma zokholo umfundisi mekhaniki Manyeruke oze eMelika ilanda umhlangano omkhulu wamakholwa esiKristu oweChristian Fellowship International oqhutshelwa edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika.
Inhlanhla mpela yokuthi basinxuse sizo kuba labo emhlanganweni we-CFI njengomhlabeleli kwezokholo okutsho ukuthi bavela babona ukuthi ubani omunye singamletha lapha angizwa ngisiba lamadlavuzane impela ukuthi ngise ukuza kwenza khonokho kuphela. Ngemva kwalokho sesibuyela nje siphindele ekhaya kodwa hayi ngiyathaba kakhulu ukuba lapha.
Likhangelele ukuthi lizacula lizachumayela kulomhlangano.
Ngawe uyabucula kwesikhathi isikhathi sokukhuluma okuningi kasikwe ikubingelela abantu lokubatshela ukuthi sengikhona namhla phakamisana inyawo ligidi kahle anti uyabona ke okutsho ukuthi uyavusithi fahlafahla kancane ngamazwi amafitshane yelinjani isitoko zami ngithakuba lani sibalungisele umlilo sibike umlilo ozwayo obhebha kakhulu ilizwi lenkosi phela lifuna lalokuthi abantu bajabule bangenzi njengabantu abasenhleni kodwa bajabule.
Njengoba libuyile lisuke eZimbabwe kulo bhubhane lolu olwe COVID-19.
Hayi mntu kamlimo kulezi nsuku nje kungani kungconywana kodwa hayi kwezinye indawo lapho kuyaphikisana lempilo zabantu njani bantu. Baningi abantu abasebesitshile ebesingakukhangeleliyo okusho ukuthi ingulani yakhona ikhona mpela kodwa hayi sokungane sokungcono nje kancane ye okutsho ukuthi nxa kungakakuhlaseli wena uyabe usithi kuright kodwa ungeza sokukhulunywa ngabanye abahlaselwe ngumkhuhlane wakhona okutsho ukuthi uyahlubona ukuthi hayi ye isifo lesi sikhona mpela.
Abantu bayahlatshwa yini amajekiseni awe vaccine?
Bayahlatshwa mpela ukuthi ngize lapha sibile ngase ngihlatshiwe ngoba awugadi ifry machina abangakutestanga njalo ungahlatshanga inasinga ijekiseni lakhona okutho ukuthi uhlatshwa kabili and then bese besiyakukhangela ukuthi kawulayo yini i-COVID-19 yakhona then isusiba free ukuthi uhambe kwamanye amazwe sise sonke laba lamajaha amenchala wo singu 5 sinjalo
ukuthazani ebantwini abalabo abalokhe bethikaza ukuthi bayehlatshwa lijekiseni
hayi abantu bakumelanga bathikaze mntu kamlimo ngoba kudala kwakule nasinga kwakule abantu babehlatshwa ukuthi kungakuyi inasinga amafulu angaziwayo kusho ukuthi ami njani ngisishona bathi nomba ukuthi ukuthi abantu baba siyahlatshwa kodwa bayengahlatshwa njengejekiseni ukuhlaba kwenza ijekiseni ukuthi liyangena phakathi kwakulokuyintsho kungani yireza kodwa kulokungamevana phambili bethi bangagcoba umuthi wakhona khona apha esandleni sakho bese behlabahlaba ukuthi umuthi wani ungene lakathesi silazwi inazinga zakhona okutsho ukuthi abantu kabamelanga ukuthi bathikaze ngoba into evele ikhona eza kuba khona ngisho lezi zalane ezizayo ngemva kwethu okutsho ukuthi abantu bangaze besaba khona ngoba nxa kuyikufa umuntu sesaba ukufa ukufa sivele siyakufa mntu kamndimi abantu bakumelanga besabe kabahlatshwe nje ukwenzela ukuthi sihlale ndawonye umuntu wonke engethuki ukuthi lo kahlatshwanga engxoza ngigcwalisa into enje
ingoma-ke usiphathele ziphi ezingazijabulela sibili
ngiphathele ingoma ethi siyabonga baba sifuna umsa wakho ukuthi ukuthi umsa kaNkulunkulu uyafuneka sokuza kwezinye ezisishona lezindazorora Moses Mrenje amademoni
usiyabonga
siyakubonga baba sifuna umusa wakho Jehova silondoloze baba yebo haleluya cela Jehova
lo bekungumfundisi mechanic Manyeruke ongumculi olodoma kungoma zokholo limuzwe ixoxa lapho noProphetess Jeremiah weStudio 7 Dallas khonapha eMelika elande umhlangano omkhulu owamakholwa esiKristu oweChristian Fellowship International Elebotsana selivule isikolo ngemva kokujova iningi lababalisi okugoqela abeZimbabwe ijekiseni ye-COVID-19. Izikolo zivulwe okokuqala lokhu ezavalwa phakathi kwantulikazi kwindlela yokumelana le-COVID-19. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale kwelebotswana.
Abafundi abakumabanga aqeda lonyaka njalo elungiselela imhloliso bavule ngolwesibili urhulumente weBotswana ovale isikolo ngontulikazi ngemva kokumemetheka kwamandla komkhuhlane we-COVID-19 ababalisi abagoqela abadabuka eZimbabwe abasebehlala kweleBotswana bathi kumele bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bangabuyeli emakilasini kulaba balisi abadlula ikhulu asebabhubha bebulawa i-COVID-19 kusukela ngonkwenkwezi abanye ababalisi beZimbabwe labo balahlekelwa imiphefumulo okwaqhelisa isikhalo zokuthi bathole ijekiseni kungakavulwa isikolo umongameli Mkhwezi Masisi ubuke ngenyanga edluleyo ukuthi izikolo zizaphuza ukuvula ukuze ababalisi bathole ithuba lohlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 abazali abafana loSindiso Sibanda bathi bayajabula ukuthi izikolo sezivuliwe kulandela ukuhlatshwa kwababalisi
ngibona kulungile nje ukuthi isikolo zingavulwa abantwana sebehlale kakhulu they are being affected ukuhlala ngkhaya I think we are at a stage whereby we have to learn to live with the coronavirus if we want to hibernate and hide away from this it's not going to help anybody so let's go out there wash your hands sanitize asiziphatheni kuhle sivikelaneni emkhuhlaneni lo kodwa izikolo azivulwe abantwana ababuyela esikolo
umnumzana Stanley Ncube ayilisiswe ukuthi abafundi kanye labanye abasebenza izikolo bangaphathiswa njani
siyabona ukuthi izikolo sezivuliwe ngenxa yokuthi amatitsha la wonke esethole ivaccine silesifiso njalo silathemba lokuthi i-support staff ezikolo labo bazaphiwa le ivaccine lapha sikhangele abanjengabe security labapheka emakhitshini labanye njalo abasebenza esikolo amasomatitshala ngoba siyakwazi ukuthi i-COVID inenge njalo lapha sikhangele kakhulu abantwana bezikolo ezinjengamakholeji asebekhulile labo ukuthi labo bangathola ivaccine ngokuthi siyakwazi ukuthi i-COVID enenge isuka ezikolo
Kusenjalo eLebotswana lithi liqhubeka libhekana lodubo lotshwala obungena buvela emazweni awumakhelwane ukuqelela eZimbabwe okungekho emthethweni. Ukuthengiswa kotshwala kuvunyelwa keLebotswana ngesikhathi ilizwe leli sithi kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Amapholisa athi utshwala obuningi bubanjwa emngceleni efana leZimbabwe, South Africa kanye leNamibia. Usiba lukhulu wamapholisa emzini wesesebe oseduze lomngcele weRamukhabana uthi noma nje udubo lokungena kotshwala buvela eZimbabwe solwehlile, lokhe bekuqhubeka bebupha abantu phezu kwecala leli. Uthi sebeqinisa ukuhamba-hamba kwamapholisa lamasosha emngceleni weZimbabwe leBotswana kwenqabela ukungena kotshwala kanye labantu okungekho emthethweni. UNgcube uthi sekuyisikhathi leBotswana livumele ukuthengiswa kotshwala ngoba sekudale ukuthi ubungena obuningi buvela emazweni angomakhelwane.
I-smuggling yotshwala it's a very clear message kuma-authorities ukuthi bavule utshwala buthengiswe ngendlela eqondileyo, ngokuba khonokho yikho kudala i-black market ukuthi utshwala bungene ngendlela engaqondanga, abantu begcine bebuthana njalo khona okulishwa ngumhulumeni.
Omunye umama weZimbabwe usele elimele ngesikhathi imoto yakhe ibithwele utshwala obungena engudlu ibhekwe edolobheni leFrancis Town ngempela viki. Amapholisa athi ababanjwa lotshwala obungeniswa okungekho emthethweni bahlawuliswa amapulazi inkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kusenjalo eLebotswana selibhalise umuntu wawuqala oluhlobo olutsha lwe-coronavirus olwe-C.12 olutholakale eSouth Africa. IBotswana isibone abantu abadlula inkulungwane ezimbili i-2,213 abantu asebethole amajekiseni omabili e-COVID-19 sebedlule okuyisikhombisa ekhulwini kumbe inkulungwane ezingamakhulu amabili i-207,695. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisavron kweleBotswana.
Abezemidlalo sebeyamukele ngentokozo enkulu isinqumo esithethwe nguhulumende ukuba sebengaphindela enkundleni lasendaweni ezehlukeneyo zokulibazisa abantu. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Abathabe bamanzi te abakuhlangothi lwezemidlalo ngemva kokuba inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission yethule umbiko othi sebengaqala njalo inhlelo zabo. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo njalo engumqondisi weqembu le-Panthers Taekwondo Club uVusimuzi Ncube wamukele ngenjabulo enkulu ukuphenduka kwezemidlalo.
Indaba yokurezuma ama-sports yathokozisa sibili kakhulu kubadlali and ungakhangela futhi bakhona phela akade bevele beqhatshiwe kusport. So now 2 years kungela sport, imagine ukuthi imuli zabo sezinjani. Yabona i-COVID le inika abantu i-stress big time man. So ukuthi sesitraina sikhululekile manje sesikwazi ukuthi ya ingcwezi sekulendlela zokuthi singaphila lakho yabona. Yabo kulama AUS games esesiwajabulela ukuthi sesingalungiselela sithokozile kathesi manje nxa sikhangela khonapho kubo November yabona. Thanks very much to e-government for that. And remember you guys, sanitize, mask up and social distancing. COVID is real.
Ezemidlalo zimiswe ngombimbitho nyakenye ngemva kokuba sekutholakale ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheke wagcwala umhlaba wonke. Bakhona abake baphiwa imvumo yokuba beqhube inhlelo ezithile ikakhulu amaqembu amela ilizwe, kodwa iningi labezemidlalo bebengavunyelwa ukuqhuba inhlelo zabo. Olilunga lenhlanganiso yabaqeqetshi eZimbabwe Soccer Coaches Association koBulawayo uMorris Nkwiti uthi imithandazo yabo isize yazwakala.
Lokhu kuhle kakhulu, siyakuthakazelela ukubuyela kwama-sports wonke including ibhora. Siyabonga kakhulu lathi sinesikhathi eside lokho silindele.
Loba nje ezemidlalo sezivunyelwa, labo abafuna ukuqhuba imincintiswano kumele bathole imvumo evela kwinhlanganiso ye-SRC, njalo lalapho bezilolonga kumele belandele imilayo yenhlanganiso ye-World Health Organization yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Abezemidlalo bayakhuthaza njalo ukuba labo abaleminyaka engaphezu kwe-14 abaphatheka kwezemidlalo kumele babe behlabe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Kuthi laba bangakafikisi leyo minyaka behlolwe ukuba kabala zitshengiselwe zokuba lo mkhuhlane yini. Abenhlanganiso ye-SRC kanye lamapholisa kahulumende kubikwa bezabe bebhoda behlula ukuba ezemidlalo ziqhutshelwe endaweni ezivikelekileyo emkhuhlaneni we-COVID-19, njalo labo abazatholakala besephula umthetho bazajeziswa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi benhlanganiso ye-ARTUZ ababotshwe ngomvulo eWetsa izikolo zivulwa betshengisela besola iholo labo abathili phansi bakhululwe namuhla ngemali yesibambiso yebail. Sebephilela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwelunye njalo uhlobo legcikwane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.